Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu she ola mugela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 16 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni sekuseni lamhlanje
uJustice Mary kumbe umahlulelo ubere engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe
umongameli Mnanga kwa usekoche umahluli wedale le Supreme Court uJustice Francis Bere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe lanxa inani lababanja umkhuhlane weCOVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezi nsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele kubeke ngendlela zokuzivikela.
And then they talk about, will you accept a peaceful transfer? And the answer is yes, I will. But I want it to be an honest election.
President Trump talks about things that just aren't accurate about everything from vaccines. We're going to have one right away. It's going to happen and so on.
Umongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, kanye lancintisana laye kukhetho, umnumzana Joe Biden, babele imihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo bechasisa ukuthi kuyini abazakwenzela abantu alubana bethe bakhethwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa inani lababanja umkhuhlane weCOVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezi nsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele eqhubeke ngendlela zokuzivikela. Bathi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngelizwe udale umonakalo omkhulu nxa abantu bengayekethisa. Lobanje ugatsha lwezempila kahle lungakethuli imbiko eveza ukuthi bangaki ababanje umkhuhlane lo labafileyo isolo ngolwesithathu bekulabantu abangamakhulu phose amabili 184 abalokhu bephethwe yilumkhuhlane. Asebefile bangamakhulu amabili lamachumi amathathu lane 231. Lanxa umkhuhlane lo usehla eZimbabwe lakwamanye amazwe aseAfrika agoqela uSouth Africa emazweni angentshonalanga afana laboMelika laboBhilitane uyamemetheka. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amanani ekorona okuliqiniso ukuthi bathesi ipolitiki zethu zingane zithule mhlazana kuyathiwa i-opposition ifuna ukuphakama lamafigazi ekorona zaqaza ngoba kakhulu kakhulu ikorona idipendenzwa njengepolitical weapon to suppress i-opposition so bathesi amafigazi ethu ayehlile ayehliswe ukuthi i-opposition ithule
kodwa bona abantu baziphatha njani lezi nsuku siyabona ukubana iningi seligcwele yonke indawo kungasela lokho okuthiwa yi-social distancing ubona ungani kungakuhamba njani khonapho ebantwini
abantu bezimbabwe bayajikeza abantu bezimbabwe baphila ngenye izinja ezigcwala egangeni zingokudla so abantu ukuthi bazenza i-social distancing bengalazimota ezinye zabo bagada amabhasi bayabegcwele emabhasini so vele uhulumendelayo i-corona kayithathi serious makungalapolitical threat so labantu labo balandela uhulumende wabo labo i-corona kabayithathi serious badinga okungabenzakelale badinga okungenza bebhadale izikhulu fees zabantwana badinga okungenza bebhadale ama-rent so ngibona ngaza corona ingunumber lakumaendlela abantu abakhangela ngayo abantu bakhangele okungabenza behambe so asitharetha njengelizwe.
Siyabona ukubana kunsuku ezedluleyo isaqalisa elizweni i-corona, iningi labantu kade bevela e-South Africa yibo kade bebuya layo elizweni. Kodwa kathesi kumanani aphumayo akula ngisho esimzwayo ovela e-South Africa. Kungakutshengisani lo?
Anti kathesi ama-billboard lokhu ngavulwanga kangako. So ngibona zathi abantu abavela e-South Africa abantutshana babuya. Njalo nje kathesi lokho ilo ezithombe jidimeni. So kunzima ukuthi utsho zethu ukuthi abantu iyehlile inani kwenzekwenjani ngoba amafigazi ethu kakhulu kakhulu kayishiwo amafigazi okuthi asingarelaya ngawo njengezizalwane ngamafiga angani ngabothika mtana.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Umahluleli womthethwandaba we-Supreme Court uJustice Francis Bere uxotshe umsebenzi ngomongameli Emmerson Mnangagwa isolo ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Ubere wamangalelwa ligqwetha umnumzana Itayinduzo esithi wangenela kudaba lokubophisana phakathi kwenkampani ebikwa yilobudlelwano lesihlobo sikabere iFremas kanye logatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara olwalumelwa nguye umamangala uNduzo. UNduzo uthi uBere wamtshayela ucingo esithi kumele izinara leFremas zikhulumisane ngaphandle komthethwandaba. Umabhalane omkhulu eofisini kamongameli umnumzana Misheki Spanda wazise izolo ukuthi uMnangagwa uxotshe uBere ngemva kokuba iqula ayelikhethe ukuthi lihluze lolu daba lifumane elecala. Lokhu kuza ngesikhathi omunye umahluleli we-High Court uJustice Eric Andewere laye esemiswe umsebenzi okwesikhatshana ukuze acutshungulwe phezu kwecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini aletheswayo. UNdewere nguye okhulule isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Skhala ngebheyili kumaviki edluleyo. Kodwa ugatsha lwe-Judicial Services Commission lwethule umbiko ngolwesibili lulandula ukuthi uNdewere umiswe umsebenzi phezu kodaba lukasikhala. Sixoxele gqwetha umnumzana Kulakwashe Wove.
Asiyubonayo kathesi kungani ngumongameli welizwe esebenzisa amandla akhe kanye le-constitution eyiyo futhi njalo emnika amanye amandla ukuthi ekhiphe lawo ma-charges umbe abahluleli abona ingani kabahambelani le ndlela abusa ngayo ilizwe. Ngakho-ke siyabona uFrancis Mbere uma sikhangela umsebenzi wakhe ezikhathi zonke lezi kube ngumsebenzi kwezinye izikhathi lapho ade esenza khona izinqumo ezingani kazihambelani lohulumende esingathi yena obesangu-independent judge kwamanye ama-case especially ama-cases agoqela abantu bembangazwe kumba ama-politicians kumba abantu abakhangele ezepolitiki.
Nxa sikhangela udaba lukaBere lolukaNdewere singathi bavele bakhona yini abahluleli abakhohlakeleyo abenza ukuganga emithethwandaba kumbe kukhona okwenzakalayo nje okunye okungelani lokuthi benze okubi.
UJustice Mbere kumbe umahluleli uBere yena engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe. Kodwa abakhangeleyo labakhangelisisa ngezepolitiki eZimbabwe bathi bona bacabangela ukuthi uJustice Ndewere lokuxotshwa kukaJustice Mbere singabona umpikitsha ovelayo ukuthi uhulumende uzama ukwethusa abahluleli, uhulumende uzama ukubethusela ukuthi benze izinqumo ezihambelana le-position kahulumende kundaba zonke.
Umnumzana Kulakwashe Wove ligqwetha. umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden babe lemihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo lapho abacele khona abantu ukuthi babavotele. UTrump uthe uzimisele ukusuka esihlalweni nxa enganqotshwa nguBiden kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 kuLwezi osolusalelwe ngamalanga alitshumi lasikhombisa kuphela. Kodwa uthe ukhetho lolu kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Esikhathini esedluleyo uTrump ubengaphumeli egcekeni kulolu daba okubangele ukuthi abanye bacabangele ukuthi ulakho ukwalela esihlalweni. Ababili laba benze imihlangano le behlukene. UTrump usole uBiden esithi abantu akumelanga bamvotele. Ebuza njalo ngokubanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19, uTrump uthe kwenzakala nje lokhu kodwa uhlolwa njalo nje.
Well, they do a lot of testing in the White House. They test everybody, including me, but they test everybody. And something happened.
E-White House, bayahlolwa abantu, okugoqela mina. Kwenzakala nje ngawubamba lomkhuhlane kodwa angilankinga lamamaski. Ngitshela abantu ukuthi bawagqoke. Kulempiko ephumileyo ekhomba ukuthi abantu abagqoka amamaski abayisilinganiso se-85% bayawubamba lomkhuhlane. Kumele ngibonane labantu. Angisoze ngihlale ngicatshile ku-basement. Bayawubamba lomkhuhlane abantu abagqoka amamaski. Khangela ugavana we-Virginia. Lo bekungumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. UBiden usole uTrump kwakhe umhlangano wathi abantu akumelanga bamvotele ngoba esetshenisile ngendlela aphathe ngayo udaba lwe-COVID-19 ukuthi kakwazi akwenzayo.
He missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all when the
wadlalisa ithuba lokulwisa lomkhuhlane. Etshona etshela abantu izinto ezingaqondanga esithi umkhuhlane lo uzaphela ne-Easter. Wathi njalo nxa sokutshisa uza nyamalala okwamasalamusi. Lokhu esitsho njalo lakhathesi. Kazange akhulume ngokwakumele kwenziwe. Wazihlupha kakhulu nge-stock market esithi engakhuluma ngengozi yalomkhuhlane i-stock market sizakuwa.
The market would go down.
Lo bekungumnumzana Joe Biden ozancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli weMelika. Ngenxa yohlelo oluvumela abantu ukuvota ngaphambilini kwelanga lokhetho, kulabantu abayizigidi phose ezimbili 17 million asebevotile. Ingcwethi zithi lokhu kuveza ukuthi iningi lilomdlandla wokuvota kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Kubalulekile ukuthi abantu bayevota ngempela, ikho ubona abantu sebegijimile kangaka njengoba usisho sokungizigidi ezilishumi lasikhombisa abantu sebehambe bayaphosela amavoti. Lokhu mbona ngathi umthelela walokhu kwenziwe yindlela ilizwe elimi ngayo, njengoba sibona kunokungazwani lapha kwabondlebe sikhanyilanga labensundu, okuyindaba esiyisikhathi senzakala. Kodwa-ke abantu abaningi kabajabulanga ngakho, njalo uhulumende lo wehlulekile ukuyiphatha kahle lendaba. Ecelele ngathi yena umnumzana uTrump ngenxa yobuzwa ukuthi kambe ungabe wenzani noma uthini ngalokho okwenzakalayo, ngala mpendulo ecacayo ebonisa ukuthi ungomunye walaba abazonda abensundu, njalo abantu abakuthandi ukuthi umuntu onjengaye osesihlalweni sikamongameli abonakale engacaci ngendaba ezinjalo. Njalo lokhu njengoba sesibonile sokunezinyanga abantu lapha besemgwaqweni bebhikitsha kuye kwathaywa izitolo lapha ngendaba yona leyi eyenzondano kubulawa abantu abamnyama. Abantu ngibona ukuthi abahlalisekanga. Nxa kungaqhubeka kunje ilizwe lingangena phakathi kobudlwangudlwangu lesiphithiphithi esikhulu kakhulu njengoba sesibonile nje esikhathini esidluleyo. Ngakho ngibona ngathi bafuna ukuyatshintsha uhulumende abantu.
Uthi wena uTrump uyabazonda abantu abamnyama kodwa yena uthi kazondi muntu njalo kakhethi abantu ngemihlobo. Phezu kwalokho bakhona abantu abamnyama abatshona begcwele emihlanganweni yakhe abamsekelayo.
Mnumzana uNkomo, umlomo kaweqiwa umfula, izenzo ngesinye isikhathi ziyakhuluma ukudlula umlomo. Njalo ngakulunganga ukuthi lanxa engabuzwa lowo mbuzo aphendule impela athi bhadla thi mina kangibathandi. Bonke vele sibabona belobandlululo nxa bebuzwa uyamuzwa ukuthi hayi mina abantu abensindo ngiyabathanda. Ungananzelela even lasendlini yami ngisetshenzelwa ngumuntu omnyama kumbathi omunye wabangani bami ngumuntu onsundu. Akukhiphe emlonyeni ngeke sikulandele. Nxa sesiyake kulaba abamlandelayo kungaba lesi zathu ezibabeka lapho kodwa besazi ukuthi ngabathanda abantu abansundu. Singanikeza isibonelo senhlanganiso yebandla lezana uPF ngaseZimbabwe ngapha. Siyazi ukuthi kalenzi kahle kodwa baningi abantu lenza kahle bona abathi benza kahle. Lize liyethola abantu sike sabona lapha kubo New York abantu bephakama besupporta ibandla lezana uPF kodwa bengazwisisi kahle ukuthi ukuhamba njani. Okunye futhi esingakutsho sithi laba abantu bahamba bayilandela laphana mhlawumbe kukhona abakutholayo bakhangela abakutholayo noma ungumuntu wabazondayo bengenandaba kodwa manje bayethatha lokho abakufuna. Siyazi ukuthi amakhanka adla imbuzi kodwa ngesikhathi yayitholakala imbuzi ilandela ikhanka.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Lonke lusemilonyeni yabanengi udaba lomuntu othe uyisizalwane sakwele South Africa olobe enkundleni yeTwitter ukuthi wenqabe ukudekelwa ukudla ekefa lako wimpi yisisebenzi esivela eZimbabwe ngoba esithi inzalo yakwamanye amazwe ithathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi. Umuntu lo uthi ufune ukuphiwa ukudla isisebenzi esizalwa kwele South Africa khona athi kugcine kusenzeka. Uthe uphe isisebenzi lesi imali yesibongo itipu enengi njalo wakhuthaza abanye bakhe ukuthi belandele isibonelo sakhe. Udaba lolu solusabalele enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter leFacebook. Abanye bemsola kodwa abanye besithi ngempela abantu abavela kwamanye amazwe bathathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi. Umahlekisa uOliver Keith ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi usesungule isikhwama sokuncedisa owesifazane nalo oweZimbabwe obizwa ngokuthi nguNometa ukuthi athole usizo esebenzisa ihashtag ethi tip for Nometa. Ukhethi uthi wethekelele kowimpi eClearwater eSouth Africa lapho isehlakalo lesi esenzakale khona. Wakhulumisana leziphathamandla zalindawo zamtshela ukuthi uNometa uzathola usizo lokwelulekwa olwe-counseling. Zide njalo sezidethe amanyathelo okwenqabela isehlakalo esifanayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo abesifazana olilunga lehlanganiso yezim imbokodo unkosikazi Victress Matutu othi lanxa impilo ilukhuni ebantwini bokuza ayisizo zonke izizalwane zakwele South Africa Afrika eziketha abantu ngobuzwe.
Bakhona abavumelana laye lo usisi lento eshoyo ukuthi abangavumi ukuthi basevwe ngabantu ababuya ngaphandle, bakhona abangavumelani lakho. Iningi labantu eSouth Africa abakaze baphume ngaphandle kweSouth Africa. Abakuzwisisi futhi ukuthi ukhona umuntu weSouth Africa osebenza ngaphandle kweSouth Africa. Bacabanga ukuthi nje abantu eSouth Africa bona bahlala lapha elizweni labo abaphume ngaphandle kwamanyamazwe. Kodwa abantu abakwaziyo ukuthi abantu eSouth Africa bayakwazi ukuphuma bayefuna imisebenzi, bayesebenza manje bayefunda ngaphandle kweSouth Africa, bayefunda kwamanyamazwe. Ngicabanga ukuthi yibo laba abazwisisayo ukuthi labantu bakwamanyamazwe bayakwazi ukungena eSouth Africa basike bafunde kumbe basebenze. La basike khona ngale abe ngabantu bokufika khona ngale emazweni. Njalo asikuboni bephatha ngaleyo ndlela ukuthi ngilapha basemsebenzini yabo bese emazweni laba kubo bagcine betshela ukuthi akakwazi ukuthi bayenza imisebenzi yabo ngokuthi bangabavela ngaphandle kwalelo lizwe. Njengalokho bona abakwenzayo ukuthi sokungane abantu abanye abavela kwamanyamazwe eAfrica abona kabasibo bantu kabasibo maAfricans. So abantu abayinganxanye bengamanzi msakazi. Engicabanga ukuthi futhi okunye manje sokwenza ukuthi ngani kufake ipressure kakhulu yisimo somnotho njengoba sibhekene labo corona labo lockdown abantu baphelwa imisebenzi eSouth Africa. Engxenye mhlawumbe baba frustrated ukuthi imisebenzi yaphela sebecela ukuthi imisebenzi iqedwe laba abantu ababuya ngaphandle.
Abanye bebebhala kumbiko kantombazana lo esingathi ngama-comments imbiko elenzondo njengokuthi abantu abavela eZimbabwe abaziphathanga. Singathi ngumbono osabaleleyo lo ebantwini beSouth Africa kumbi ngabalutshana nje abavele bengathandi abantu abavela kwamanye amazwe.
Thina njengamaZimbabweans silathe South Africa sesajwayele ukuhlala sigxekwa nje kungaba khona into embi uyenze ngabantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa. Kungaze kube khona umuntu loba yena lo ozathi hayi uzwakale enuka ikhwapha hayi ngumuntu obuya phandle kusafunda ukwamukela ukuthi ngoba sisemzini yonke into embenzakalayo lonke umuntu ofuna ukufaka iblame ibaphezulu kwethu kuningi ukukhulunywa ngamaZimbabweans yebo kambe bakhona abanye abakwenzayo lokho abakuthoyo ukuthi amaZimbabweans ayakwenza kodwa kusithi sonke zonelwa mvuyini of course ngoba sesingena sonke esakeni lelo ukuvalelwa khona abanye la ukuthi hayi abantu baseZimbabwe bahamba izigebengu abantu baseZimbabwe abageze abantu baseZimbabwe bayizikolo sonke sesivalelwe ebhodeni elilodwa kodwa singafani.
Unkosazana Victrice Matutu ngohlanganiso yezim imbokodo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi amapolisa eBeitbridge adubule abulala owesilisa uJohn Sithole oyisigebengu ebesidume ngokubamba inkunzi kulelo dolobho izolo. Inkundla yeSim Live yona ithi abafundi bamakolishi batshengisele phambi kwenkampani eqatshisa izimota eImpala Car Rental izolo beyisola phezu kokuthonjwa komunye wabo uTawanda Mochehiwa lokubotshwa komkhokheli wabo uTawanda Ngaziwure. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndivuka njani basakazi bethu abahle. Hayi siyezwa mpela bayakhala kakhulu abantu ngento ezehlukeneyo ngama-MDC lawa bayakhala kakhulu no-president wethu laphana umama uMakhophe. Hayi thina sokucela kakhulu ebantwini bakithi bonke nje jikelele ukuthi masingama-election lawa ngoba kuthiwa asondela masingavota nje sonke sivotele izaphu sonke nje masingavotele izaphu izaphi iwine. Hayi ingawutshintsha kungaba nomehluko izaphu uma ingawina ngicabanga ukuthi izanu ingayidedela mpela intambo ngoba ngale kwalokho eyi singahlala sikhala ngesifo esiyi-1 sizohlala sikhala ngesifo esiyi-1 impela ngoba akunamuhle iMDC ihlale iwina kodwa bengayivumeli ukuthi ibuze. Yikho ngenje lokho kusenhliziyweni yami nami ngiyabonga kakhulu umasiza ngokuhlala ngiseKristu ngiyabonga kakhulu basakazi bethu abahle.
Hayi siyabonga 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 ngibingelela ke abalaleli baka Studio 7 ngithi livukile livuka kanjani bakithi hey bakithi imhlola eyenzakala eZimbabwe eyenziwa ngomakhosi abe imhlola ngempela imhlola imhlola engakhulumekiyo abantu abangazange bavotelwa ngisho ngumuntu kodwa ke sebephakathi weParliament angazi ukuthi bazakhulumela ubani kumbe bazafika besithini ebantwini baza adressa besithini angazi bakithi le imhlola eyenzakala endaweni yakithi hayi imhlola mpela engakhulumekiyo imhlola ebizwathiwa yimhlolo hayi-ke sizabona isiphetho sakhona ukuthi yini bese ngivukisa ke imuli yami ngivuka njani muli hayi mina ngiyaphila bantu bami hayi ngithi inkosi mayiligcine uma kuvuma amabhodi uma kuvulwa kumpela loba kungavulwa bakithi hayi sizobuya kuphela ngempela ekhaya ngoba sokulesikhathi esithi hayi siyabuya siyabuya bakithi hayi ngiyabuya December so hayi ngiyabe ngisekhaya bantu bami hayi inkosi mayivuma
Salbonani basakazibaka Studio 7 hayi siyajabula ngohlelelisiye bantu mina ngingumandlovu ngilapha ebuswana inzanu kayiphume umnankaga akaphume akancedi ngalutho kaphuma umnankagwa vele asimfuni akungene utshamisa akungene utshamisa umnankagwa akaphume sesikhathele abantu bayafa ezibhedlela abantu bayanyamalaliswa bayathunjwa wenziwani yonke into engacaciyo ngenxa kamnankagwa umgabe
Ya, ngihleli ngizwa bayakhuluma nje bonke nje bekhuluma esikhathini esiningi beze bekhulume nangombhuqazwe sokungangokuthi ngenxa ngabo kuthiwa beme kuqale kukhulunyiswane kodwa ngibona bengabantu abade kabani baya phambili ngaliphi ngoba babe sebekuxoxa sebehlezi emahoteleni badeke konke okumnandi sebekholisa sebehlangene sebephendukile bahlangana emahoteleni yikho nje abakudinga akulalutho kungabe yinto elesizathu kungabe bayalalela noba bengontando wayiphikiswa abenze singabenzani kambe ontando wayiphikiswa abenze kodwa okungapheliyo kuyahlola ngubani wayekwazi ukuthi umgabe ngaphuma abenze
Sanabanabasakazibaka Studio 7 Mrs. Ibango okhona emaphisa ngicela ukuza ukuthi lisibuzele ukuthi kathi senze njani njengoba nabantu balapha bathatha amarandi abathatha amabhonzi bafuna amarandi kuphela thina sisebenza kuhulumende asisakwazi ukuthi senzeni ungazi ukule bhondi lakho le ecocash imali ye-ecocash abathathi asisakwazi ukuthi senzeni lalapho ugada izimota ngamarandi asisakwazi ukuthi siphile njani sicela uhulumende asiphathise asisakwazi singakwenza ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe inhlanganiso ye-Red Cross ithi ukuhlaliseka obesokukhona kwele Sudan kulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende ngehluleka ukuphathisa abantu abafika phose isigidi abakhukulelwe imizilizulu inhloko kahulumende wakwele New Zealand unkosikazi Jacinda Ardern ukhangelelwe ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomgqibelo ngoba iningi likhanya lisamthanda ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili umongameli Mnangagwa usexothe umahluli wedale le-Supreme Court uJustice Francis Mbere umsebenzi ngemva kokufunyanwa ele cala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe lanxa inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yilo mkhuhlane selehlile eZimbabwe abezempilakahle bathi uzulu kumele eqhubeke ezivikele la umongameli weMelika umnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden babe le mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo lapho abachasise inhlelo abazazenza alubana bethe bakhethwa kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile olivalelisayo nguntungamile nkomo.